So we see card descend up with VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sathelele ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba olimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 Mabasa 2023 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
thina njengelizwe leZimbabwe lathi sibambene ngisho lomhlaba sikhangele lona leli ilanga le Earth Day lapho esikhangele khona ukubana kanti singalondoloza njani imvelo yethu.
LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lokuqakathekisa kulondolozwa kwemvelo emhlabeni jikelele ele World Health Day namhlanje.
Sibe silazo lathi ukuthi singuthi sazakale kuhulumente ngoba nathi nasila amaplastic nathi sila ukuthi umuntu esebenza ngayo sazisebenzisa incwadi ehila zasesinezilanga so emabhenki lapha babesinjani babesivalela phandle.
Iningi labasebenzela emkhambo wemagugowa kobulawayo bathi laluba ingxenye yawo seyadilika lokhu beqhubela khona ibhizimusi njalo bakhangelele ukuba uhulumende abancedise ekuthuthukiseni. Namhlanje kuhlelo abaculi bethu sihamba lomasikandi odabuka eFlabusi kodwa yocula ekwele South Africa umphathisi Ncube. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lokuqakathekisa ukulondolozwa kwemvelo emhlabeni jikelele ele World Earth Day namhlanje. Incwethi ezibona ngokulondolozwa kwemvelo zithi lanxa isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuthi imvelo kumele ilondolozwe namhlanje kwenzela ukuthi singayitshiyi siyonele inzalo yakusasa ngokuyitshabalalisa. Kusase kuningi okungenziwa ukuthi ikusasa yezizukulwane ibenhle. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ngqobizitha Ndlovu, ingcwethi njalo eligqwetha elibona ngokulondolozwa kwemvelo.
Umhlaba ke okunanzelela ukubana ukuze umuntu aphucuke, uluntu luphucuke, kuqakathekile ukubana imvelo ilondolozwe. Ikakhulu ngosuku lwalamhlanje, u-22 April, wayewona lo mnyaka waka-2023. Thina njengelizwe leZimbabwe lathi sibambene ngisho lomhlaba sikhangele lona leli ilanga le Earth Day lapho esikhangele khona ukubana kanti singalondoloza njani imvelo yethu ngoba siyananzelela ukubana ukuphila komuntu kweyeme ekugcineni lasekulondolozeni imvelo.
LeZimbabwe khona luphathwa njani lolu daba lokulondolozwa kwemvelo?
Thina ke ngokomthetho elizweni lethu sile constitution ikakhulu nxa sikhangele u-section 73 constitution uyagcizelela ukubana kulilungile lomuntu wonke ukubana aphile endaweni elondolozekileyo, aphile endaweni enhle, aphile endaweni lapho imvelo egcinakale njalo elondolozeke khona kahle. Kuqakathekile ke njengelizwe ukubana nxa i-constitution yethu isipha lawo malungelo okubana silondoloze imvelo, thina muntu ngamunye ngamunye kambe senzani ekulondolozeni imvelo?
Isisekelo sombuso sona sithini ngokulondolozwa kwemvelo elizweni?
Imvelo le nxa sikhangele ikakhulu i-constitution yelizwe ithi imvelo leyi ayisiyo yethu kuphela kodwa imvelo esikhangelele ukubana ibe ngeyesizukulwane esilandelayo kubuye futhi esinye isizukulwane esilandelayo. Ngakho asimvelo nje yethu sodwa lamhlanje kodwa imvelo yabantwa bethu, kube imvelo yabazukulu, kube imvelo njalo yezizukulwane ezibuyayo. Ngakho ukuqakathekile ukubana njengelizwe lesinanzelelo nalolo suku sikhangele imithetho yethu, sikhangele njalo ukubana lapho nxa sigebha lokho okuligugu kithi kambe asi bulale yini izizukulwane ezizayo.
Ngikuthazo bani elingayipha ngalolu suku kule FDA ekulondolozweni kwemvelo eZimbabwe.
Ngokuqakathekile ukubana umuntu munye ngamunye ananzelelo lwalolu suku, i-government kungabe kuyi-Environmental Management Agency kanye lamanye amaqembu akhona lapha akhangele ezemvelo, ukuqakathekile ukubana baqhubeke befundisa abantu ngokuqakathekwa kokugcinakala lokulondoloza kwemvelo.
Lo beko umnumzana Ngqobisi Thandlovu oyingcwethi ebona ngokulondolozwa kwemvelo. Lokubekela lokhula udumo lomkambo wemakhokhoba kobulawayo kungakhathalekile lobudala bawo, njalo labasakhulayo bakhona abaqhuba amabhizimusi kule indawo. Iningi labasebenzela kulomkambo bathi laluba ingxenye yawo seyadilika lokhu ebeqhubela khona ibhizimusi, njalo bakhangelele ukuba uhulumende lekansili bawulungise uhlanzeke ngoba ulembali yelizwe ebukwa ngabethekelela kobulawayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Imakhokhoba Market edume ngegama lokuthi emkambo wasungulwa ngomnyaka ka-1958 lanamuhla lokhu uqhubeka ngodumo lwayo nangenjongo yawo yokuba umkambo othola yonke into ethengekayo kobulawayo, kungakhathalekile ukuba uselokitshini elidala. Ubuye wasungula yonke imikambo esikhona ezweni eyabesintu labamhlophe. Umgcini sihlalo wemakhokhoba Market uMnumzana Bhekimpilo Ndlovu othengisa imithi yesintu ehlukeneyo uthi banenzuzo abayitholayo emkambo.
Lapha sesibheka into eziningi, imithi ngokulivo zesintu njengobazwa induku, indiko.
UMnumzana Ernest Shoko othengisa amanyathela lezokulimisa uthi kulezi insuku ibhizimusi ngelokuncenga-ncenga.
Kuyahamba nje kodwa konoko nje ukuthi lawa utshona ungadlanga sebesifuna nje ukuthi lati uncediswe konapha lati ntoda bona sefuna dati amashedi lambana lokunyaka kube ngani kuyacaca lakho.
UMnumzana Nkosi Lathi Dube ongusiyazi okubhizimusi lokuthengisa imithi yesintu eyendulo ucela uhulumende ukuba labo abenzele lula benelise ukuthola izikwenete emabhanga ukuze bathuthukise amabhizimusi abo.
Sesebesilazo lathi ukuthi singithi sazakale kuhulumende ngoba nathi nasila amapesti nanathi sila ukuthi umuntu usebenza ngayo sabe sebenzisa incwadi ehila zasesinye esiyanga. So emabhenki lapha babesinjani babesivalela phandle.
UNkosikazi Tryphina Ncube umsekeli kamgcini sihlalo wemakhokhoba Market uthi welapha abagulayo esebenzisa imithi yesintu.
Ngelwayo emthethweni siyakwazi ukuthi kwenziwa amazala akuvunyelwe kuba kukhona usizo lwakho empilweni zabantu esibasiza ngakho. Kho-ke bayabuya abantu amapholisa njengabantu abafuna ukusizwa anganomuntu odinga ukusizwa ngento leyo. Ungakhuphuki ngokuthi ngiyisukele ngiyindlulisele ngimeseseikuthi sithathe sesihambe ngithathe imali emotini sisuke lapho sesivalelwa sesiuko sesisaba sakwazi ukuthi sisebenzise ukuthina.
UNkosikazi Margaret Machingauta othengisa ukudla uthi babhekane nodubo lokukhulisa amabhizimusi abo lamapholisa afuna ukufumbathiswa sikhathi sonke.
Ama-challenges okuthi amapholisa angenini sometimes zithathele izinto yakusukasa kutshuthini imali i-capital.
UNkosikazi Agnes Ndlovu uthi waqala ukuthenga emkambo wemakhokhoba ngomnyaka ka-1971.
Umkambo wemakhokhoba ngumkambo wakudala, umkambo omkhulu waziwa ngabantu bonke emalokitshini yonke sasithembe wona. Mina ngikhumbula ngama-1971 kuthengiswa yonke into, izinto zonke sezithengiswa emakethe zazithengiswa khona phana. Umkambo omkhulu oqakathekileyo welikamthwakazi, wonke abantu bawazi kakhulu e-old location.
umkambo wemakhokhoba unembali enkulu njalo lamanje abantu lokho bethenga bethengisa khona ilizwe lonke labamhlophe bayathenga bethengisa kulo umkambo loba nje imiduli yawo isigugile idinga ukulungisiswa ihambelane lamavinkili akulezi nsuku abathenga bethengisa khona labo bakhala ngodubo lwamanzi lamandla kagesi bethi izambuzi ziyenyanyeka ngabe ikhansili iyabatholisa amanzi ngezimota ukuze kuhlale kuhlanzekile. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemakhokhoba kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Mthwazi yandaba okwamanje ukuthi silethulele uhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lonkosazana Jacqueline Ndlovu, umholi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengisa izitaladini eyebulawayo Vendors and Traders Association.
Into ekuhlukumeza kakhulu is the issue of faces, vending faces, malutshwane ukudlula abantu. Okunye kudalwa ukuthi umhlaba vela ukhuli thina abantu yithe lokhu sesengezeleleka and njalo lo mnotho uyala uwoma usenza wonke umuntu agijimele ezitaladini ngoba bathi yikho okulemali. Now we are one of the biggest constituency of workers. Singabasebenzi asebebaningi ukudlula labo abaqhatshwe endaweni zabo ngokomthetho esingathi ngama-formal workers. So yikho lapho esikhona and ungananzelela ensukwini ezidlulileyo kuke kwaba nomsheshezo kuke kwaba ngathi kulento evulunyana. So umsebenzi wethu kulalapho esihlangana khona le ngxaki nxa umumo womkhathi unjalo ngoba kutho ukuthi uzahamba ngezinto bek ikhaya sezimanzi lawe njalo kune-flu. So yikho nje esibhekane lakho kodwa-ke kuningi esikwenzayo njalo okutshengisa ukuthi njengqubela phambili. Sikhangele iBulawayo City Council inhlanganiso yethu iyaqhubeka inhlanganiso yokusebenza leBulawayo City Council osekudale ukuzwisisana esingathi ngama-MOU.
Sezwa ukuthi sokulenye indawo evuliweyo enkulumane akhona yini amanye amalunga yini afinyelele ukuthi athole izitandard zokuthengisela?
Oh, ngiyabonga kakhulu. Inkulumane ayisiyo ndawo efana nalezinye ukuthi kulo muntu webe le ndawo yakhe. Inkulumane i-service or isebenza lobuye nezinto ngenangalemelo okuzakwenza ukuthi sibalekele kungxaki kade sihlalane kakhulu labantu abazisebenzayo okuthiwa i-state baronage ukuthi umuntu uyabamba indawo zibe ziningi zibe ngezakhe kodwa liyana imakethe ilokufunda okungaphezulu ngoba nje uzabe uyisebenzisa ngoba ubuye lezinto ezifunakala ngalelo langa kumbe ozozithengisa ngalelo langa.
Uhum. Udubo lo luyana-ke olwalabana abathengisa ku-60 Avenue kuyeli?
Udubo lika-60 Avenue wonke umuntu uyalazi ukuthi luphathelane kakhulu lezombusazwe njalo luyindaba esaxhwatha ehehlula labo nabo abathi ngabosodolobho. It's unfortunate ngoba kukho konke lokhu thina abasebenzayo thina sihlanganiswa kumbe sesihlangana le ngxaki yokuthi sesikizwa amagaba phezu kwawonaka esilawo of which kubi kakhulu. Kodwa-ke hhayi siyababongela ukuthi khwaphana bakhona bayathengisa imuli ziyaphila kodwa sikesifiso esokuthi abe bayahlangana lezi nhlanganiso kumbe babe nenhlanganiso ezozakaba ukubancengela ku-City Council kumbe ekhuluma lo-City Council ukwenzakele nto ukuthi baphile bathengise besemthethweni. Yitho nje into engilayo.
Siyabona njalo ukuthi kulo hlupho lwamagetsi luyathinta kubi yini abathengisayo?
Kunzima kakhulu besikhangela ukuthi abathengisayo abaningi bakhona abangomama omama abalabantwana lezimuli. Ungakhangela isikhathi esiningi udubo lwamagethi lolwamanzi yebo baba luyamthinta ukuthi uzaphuma engagezanga kumbe enga-ayinelwanga kodwa into enkulu kakhulu ukuthi umama okhangela abantwana oyenza lokho esikuthi yi-unpaid care work uzathethuka khona lekuthengiseni abuye ngemva kokudinwa lokuthola esenza umsebenzi wakhe aphinde azenakekela ubaba lo nabantu abakhe kumhlukumeza kakhulu esikubiza ukuthi these are the hurdles of being a woman in business umama ozisebenzayo abantu kabayebhalisa ukuvota basebesiyavotela abazakwazi ukubamela njengathi nje singabantu sithengiselayo lathi siyafisa ukuthi sinyebwe ngabantu abazaba nezindlebe ezinde ezingxakini zethu.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Jacqueline Ndlovu, umholi wenhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa ezitaladini eBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Uhlelo oluphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Mamhlanga. Abathala bathi kusinanga kudedelwana enkundleni. Okwamanje ke sokungena uhlelo liphuma le ndaba.
Lingali chona njani zulugandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguChris Gandhi. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Hayi, siyabonga. Angiboni ukuthi khona laba bantu abathi esikhathi sabalungu umbuso wabalungu wawungcono kulowa abantu. Njalo inengi yabo bona labo bantu ngangibezwe bekukhuluma lokho. Uveleni uSmith vele ukuthi wayelekhandela enjani vele abakwazi. Bakwazi ukuthi kwakulomuntu omhlophe nje. So izenzo zebhunu kumbe zabelungu zazizimbi kakhulu. Angeke sokufanise lokwanamhlanje lo. Okwanamhlanje lokhulu okubi ukuthi sokusiba lepolitics yenzondano elizwe sisalithatha leli kalibuyeli futhi emuva. Akulungiswe kuhlaliswane phansi lapho kutsheke khona kulungisiswe njalo lo ubona ngathi lo umbuso khona kathesi hhayi wabelungu yiwongcono kambe ilungu kulomlungu ongabezokuma kathesi ngaphandle ukuthi khona kufonywa amaphathi efonywa ngabelungu kube sekuthiwa khona hayi umkhokheli wangikhona nguzibane banyana kumbe ngudlodlo kumbe untankawari ima kodwa besupportwa ngamakhiwa lokho akusoze kuphinde kwenzakale. Umbuso lwana wawumubi kakhulu yikho sisithi thina ngumbono wami kungabuyelwa njalo kuleso sigaba ngoba lowo mbuso wamakhiwa wawumubi siyakwazi sawubona sazi sasukuma sathatha izibhamu sabona umbuso kaMzorewa sabona kathesi umbuso kaMgabe namhlanje sikubona lo mbuso lo okhona lo weSecond Republic. Angiboni mina lapho ukuthi khona sengathi imbuso yona le iyafanana yonke ngabantu abamnyama labakhiwa kwehlukenwe ngoba ungakhangela yona le Second Republic ayisozibe endlini yakho izokunika ukudla kumbe ukunika umsebenzi kodwa kumele la ubele umuntu osukumayo kube lwakho okwenzayo okwezandleni zakho bona bese bencedisa. Ngibona ngathi kunjalo kulokuthi sithi thina umbuso lo khona lo mubi kulowana makhiwa hayi kayisikho kuningi lapho sokukhulunyiwe lapha okungekhoyo yokugcwalisisa sengathi implementation yikho ongazani ukuyalekha nje kuphela ngoba labo khona ngali bakhona abachayelela phansi imbono ebonwa izinkokheli zakhona ezalawo maphathi kumbe izinkokheli zikahulumeni. But truly speaking hayi kukahle la okukhona nje kuphela ukuthi nxa sihonona laphana laphana sisola akuqondiswe laphana nalaphana sibone ukuthi kuna kungaphi lapho kubhende khona okudinga khona ukuqondiswa. Yabo
kodwa wena njengomuntu owalwa impi yenkululeko ungathi wena impilo iyalamhlanje iyafana daleyo eyabangela ukuthi usuke phansi uyethwala isibhamu.
Hayi impilo liyana leyakhathesi kakufanani ngoba laphayana ngangihamba ngigqoke amathenda futhi khathesi awiwe ngifake izicathulo nge-choice. Okwesibili ngisemaplotini kumbe eplotini so kakufanani la uhluke ubone ukuthi vele kakufanani. Uhlupho yilona liyana nje kuphela ukuthi abantu babone ngazani umehluko wangikhona ukuthi kuqala laphana kwakunjani njani abantu kwathi kuthiwa khona kabangene bethatha inhlabathi bathi hayi ayilo ipolitics yezana okwakukubi laphana kuphela okwenza sangenela thina sisithi into lanimbi yikuxotsha abahlali kumbe izakhamizi kumbe izisebenzi ezaziphakathi kwalawo maplazi abantu sebexotsha amakhiwa bethatha amaplazi bexotshe lezisebenzi zakhona no lokhuyani ikho ngingakufuni mina labanye bami but umehluko ukhona impilo esasiyihlala ngesikhathi samakhiwa lempilo yanamhlanje thina phela kazeke sifunde ugrade zero sasiphakamisa isandla sibamba indlebe sangena usub A sub B ustandard one kusiyafika khona ngale so you find that ithola kulomehluko kakhulu so umehluko ukhona ngimna ngibona kulomehluko inketha abachabi dayisekho amakhiwa ebhenka wodwa engena emakhefa abo bodwa kathesi lapho kulebhunu khona kulomhlophe khona lami ngikwejisa ngikhona lapho as long ngile mali yami ukuthinga ukudla ngikwejisa ngilabanye khona lapho so kukhululekile lokhuyana ngakho ke kwakungasikho ukuthi mvene ibhunu lona ngokwalo ngobuhlophe balo kumbe ngesikhumba sayo yilo lalilwiswa hayi izenzo yizo sasingazifuni yizo zenza sasukumela phezulu ukuthi khona hayi laba sebefuna isibhamu hathi rekele so ke ngibona kulomehluko sibili omkhulu izandla kazifanane sonke kasoze sifanane ekutholeni inzuzo abanye lemendweni yabo kumbe imizini yabo abathethwe kumbe abathetheyo kwehlukene lalokho kwakudala labo ezindlini zabo kwehlukene so ziningi izinto esingazibekayo kumbe esingazivalisa kodwa okuqakathekileyo ukuthi khathesi siyazihambela nje ntando angazi ngihlangane ngama-odd hours ngihlangane lamapolisa esethe abantu izithupha
lo-ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye.
Siyambonga ke okagandi ngokusinika uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba dibanani laye ngivikelisayo njengokutsho kwakhe. Kwezemidlalo siqale ngempumelelo yemidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League edlalelwe endaweni ezishiyeneyo zelizwe namuhla. Iqembu leHighlanders linqobe iLeyada 2-0, iNgezi Platinum yanqoba layo iGreenfield 3-2, KFC Platinum kuwe ngutshikele obhanqale Triangle United 1-1, Wange unqobe iCranbourne Bullets 1-0, kwaba ngutshikele obhanqa phakathi kweBlack Rhinos leRentals 0-0. Kunjalo nje ukuvakatshela kweleZimbabwe kwenziwe ngamaqula avela enhlanganisweni yezibalisa yeFIFA, yeCAF kanye leCOSAFA sekulethe ithemba kulabalandeli bomdlalo wenguqu elizweni ukubana mhlawumbe ilizwe selingabuyela lalo lincintisana lamanye amazwe omhlaba. Ngithathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Aqula vela kwenhlanganiso ezibalisela iFederation of International Football Association iFIFA, Confederation of African Football iCAF kanye leCouncil of Southern Africa Football Associations iCOSAFA akwele Zimbabwe ukuzoqhuba imihlangano labaphatheki kumdlalo wenguqu kudingwa ukuba kuxazululwe ingxabangxoza ekhona emdlalweni lo kulezi nsuku. Ilizwe leZimbabwe limise ukuba yingxenye yalezi nhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kumdlalo wenguqu nyakenye. Njalo umlandeli weqembu leHighlanders uBheka Sibanda uthi ulethemba lokuba lesi simo saguquka ngemva kokuxoxisana okuza kwenzakala. Indaba yezemidlalo uNation Gogorera laye uthi kuhle ukuthi labo abavela kunhlanganiso lezi ezibona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele baze bazozibonela bodwa ukuthi kanti kuqhubekane emdlalweni wenguqu kweleZimbabwe.
Bangathola iqiniso elokwenzakalayo kunokuthi bebe besizwa mhlawumbe yilabo abakade bekuzifala ngoba kade bezabatshela khonokho abafunayo bekuzo.
Umnikazi weqembu le-Ajax Hotspur elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League uSiphambaniso Dube uthi ulethemba ukuba ukuza kwezivakatshi lezi kuzaxazulula ingxaki ezibhekane lomdlalo wenguqu elizweni.
Sokusilahlisa ithemba ukuthi bakhangele umdlalo webhola kumbe labo bangabepolitics nje ngoba bengabantu bebhola bekumele belalele ukuthi isizwe sithini hathi ukuthi bebuye vele bezisela ukuthi thina sifuna ukwenza lokho.
Wayengumdlali wenguqu Mbeki uDaniel Bingadadi uthi ukhangelele ukuba ngemva kokuxoxisana ukukhona lokhu isimo somdlalo wenguqo elizweni sizalunga kube lengqubela phambili.
Siyakhangela ukuthi iZimbabwe ibhani iliswe so that there kube le-unity among soccer people.
Amaqula lawa aqhuba ingxoxo labo bonke abaphatheke kumdlalo wenguqo elizweni ukuze kuxazulule udaba lokuba eZimbabwe liphenduke lalo liphatheke kumncintiswano weqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso lezi. Ilizwe leZimbabwe limise ukuba lilunga leFIFA nyakenye ngemva kokuba inhlanganiso yeSport and Recreation Commission imise umsebenzi inkokheli yeZifa ekhokhelwa nguFelton Kamambo ngo-2021. Abe-SRC bebesethisa inkokheli yeZifa umlando wokungaqhubi kuhle inhlelo zomdlalo wenguqo elizweni, njalo lokho kugoqela ukungaphathi kuhle imali kanye lokuhlukunyezwa kwabonompembe besifazane. Ngiyimele iTilo 7 kobulawayo, nguJoseph Njanji.
Namhlanje uhlelo abaculi bethu sihamba lo Masgandi odabuka eFlabuso kodwa icula ekwele South Africa umphathisi Ncube yena osethule idlalade elitsha elelesihloko esithi umuntu unjani. Nanguke exoxa lo Ntungamile Nkomo kuStudio 7.
Sanibonani kuzo zonke indawo nje. Lo obingelelayo ngumphathisi Ncube endaweni yaseFlabuso okonomnyama endaweni yase emakoshi enhlangano kambembezi nayo emakoshi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami ngabe umuntu udinga uyatholakala online kobo YouTube uyawuthola, bese ku Spotify uyawuthola, futhi kuzo zonke nje indawo ezidayisa umculo online ngiyatholakala. Uma ngabe udinga kimi inamba engitholakala kuzo ngitholakala kulezi namba ku 0641668063. Bese ku Facebook ungithola ngayo futhi umphathisi. Uyafika nje lapho ku Facebook useshe nje umphathisi uzomthola. Kuzo zonke indawo nje ungisesha ngomphathisi uyangithola.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Into engiyicela kakhulu kubo abalandeli engiyicelayo kubo, ngicela nje isupport, benginikeze isupport umsebenzi wami bewustreama u-online besubscribe. Yilokho nje ngicela kubalandeli. So hlezi nje sibayenzele okuhle.
Njengokubona ngisho ngamuka ngamtsana ngiyakufunda nje. Njengokubona ngisho ngamuka ngamtsana ngiyakufunda nje. Njengokubona ngisho ngamuka
Themba ali ukholisile umculo kaMphathisi Ncube yena ke osethu leidlala daily jail lesihloko esithi umuntu unjani. njengoba isikhathi singasavumi ukuba siqhubekele phambili sesilugqiba ke lapha uhlelo lethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah isithi lilale kodwa abangenelisa ngokuzwa indaba zethu lilakuzi lalela ebulanjeni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.